isigaba sami sehlukane kakhulu. Into yokuqala nje kubambanisa abantu ukuthi umuntu wechaguta, umuntu wegochombo, umuntu wemalopa, umuntu wemafeha babambanise kube umuntu oyiwane. Sengikwenzile, ngicabanga ukuthi into yokuqala ifuna ukwenziwa leyo. Le kliniki eyaqala ngo-2013 eyaqalwa yimi ngilo Mika lo Philip Mabena, saba lo chairman wethu kwakuthiwa nguDuba Dube, saba lo vice wakuthiwa Milton Moyo. Sayiqala siseGoli, amshiyo saqala singamadoda angu-10. Lo secretary wethu general uFansen Ndebele abantu esaqala labo iklinika ngo-2013 eyayihlula ukuphela kuze kube namhla. Sizizophela namhla ngenxa yokuthi izano isifuna ukukhampena ngayo.
Iziphi ezinye inhlelo olazo?
Kule kuholo yasale emafeha ifuna ukuqedwa njengesigaba sethu. Kule bridge emafeha laphana likhona ngamva kwemafeha li-CMZ yangapha imalalumela lelifuna ukulungiswa. Kube sekusithi le preschool esechaguta engekho. Kulabantu begochombo abangelamanzi totally, ngabantu engikhangelela ukuthi nxa ngingangena ngabalungisela amanzi. Njalo kule ndlela endaba ihambayo abantu bakugochombo bavuka ngu-1, I'm sure abalali mabeza ebhasini. So ngenye into engikhangela ukuyilungisa umgwaqo osuka ekhaya labangcwele uhamba straight uzethi kogochombo yechapha usibabi ngapha dlule emizini yakomkhenya ngapha kulabantu abaningi abahlupheka. Yizinto engikhangela ukuzenza. Sile dibha esalithenjiswa ngubaba kudala lelayilanga amshiwa ngasika ngakhe loku u-MP ethu uzaligebhe engayisilutho. Silamadamu ngicabanga ukuthi sekuze kwaba kathathu ubaba u-MP simcele ukuthi kahamba ekhangela idamu legwembuzi. Sasisekomunye umngcwabo wavuke buye ekuseni wathi uzahamba, sitenxa sesifanele semtshengiso wachiye ngahambanga la kathe siwabuyela samcela kazangayo. Yizinto engicabanga ukuthi sifuna ukuzilungisa amadamu ethu wonke agqibelekile. Ngikhuluma nje asilamanzi manje, inkomo zingacuba noma yinini.
Indaba yekliniki yemalalume oke wakhuluma ngayo ehluphayo kuhambe njani kahle kahle?
Ngiklinika kuyadanisa baba Nkomo, kuyadanisa mpela Nkomo. Ngokweklinika kukhulumeki, kuyadanisa, kuyayangisa, kuyethusa ukuthi ubaba uphuthi u-MP ucabangeni. Ngoba ngicabanga ukuthi ilanga lokuqala wasithembisa msho kwakungo-May ethi uzabuya next week labantu ebaqhathile ubaba u-MP bezoqedisa iklinika, angazange abuye. Sagcina labantu sesizenzela simangele thine, sebuye ethi uyavula ikliniki mhla ka-17. Ebeka nge-2 days atshona sisebenzisa abantu nzima, abasebhuku besebenza nzima, abantu bemangele, abantu babuya bethwele imiganu bavuke ekuseni bengabantu bapethi bathengele ukudla, abantu babuyele sebemangele bayatshona khona. Akunengi vele engingakukhuluma Nkomo ngeklinika, ngoba iklinika sazakhela, sizakhela thina kuthe nxa isivulwa yangani iziningi izinto ezezwe nguhulumende. Engicabanga ukuthi kade kuyindlela yokukhampeyina ngokubona kwami. Kade kuyikhampeyini abantu kabajabulanga, abantu babuye bethwele imiganu bengabantu abazabuya. Kunengi vele ngike ngikubale ngikuqede ngendlela ojahe ngakhona.